Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imanyene lohulumende, odokotela lababalisi isisungule uhlelo olusakazwa ku National FM Radio olufundisa abantwana ngomkhuhlane weCOVID-19. Umbukiso wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa njengenhlala yenza edolobheni lakoBulawayo kusukela mhla ka-20 kusiya ku-23 ngoNtulikazi kuwo nalo umnyaka.
Indikimba yombukiso walonyaka ithi ukubukeza injwayelo entsha kwezamabhizimusi lokuthengiselana amaqiniso lamathuba, ngesilungu showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities.
Sixoxa lowesifazana owawela egodini elitshonayo wahlala khona okwamalanga alitshumi lanye esehluleka ukuphuma njalo kungela muntu okwaziyo ukuthi ungaphi.
Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, kwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami nalabantu abami bathole ukungivalelisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umgcini sihlalo webhodi yeZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo uthi umbukiso lo owokuthengiselana uzaqhutshwa njengenhlala yenza edolobheni lakoBulawayo kusukela mhla ka-20 kusiya ku-23 ngoNtulikazi kuwonalo umnyaka, kulandelwa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbukiso lo awubanga khona ngomnyaka odluleyo ngenxa yaleli gcikwane, njalo umnumzana Moyo uthi bakhangelele ukuthi uvuselele ezomnotho. Asizweni amazwi akhe.
Salibonani. Iqula labaphathi mtambo beZimbabwe International Trade Fair bayathokoza ukwazisa bonke abasebenzelana labaphathisana labo ukuthi umongameli welizwe umhlonitshwa u-ED Mnangagwa, ongumongameli welizwe leZimbabwe, usevumile ukwamukela izethekeli lababukisayo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusukisela mhla ka-20 kusiya ku-23 Ntulikazi 2021. Indikimba yombukiso walonyaka ithi ukubukeza injwayelo entsha kwezamabhizimusi lokuthengiselana amaqiniso lamathuba, ngesilungu showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities. Umcimbi walonyaka uza kwenziwa kulandelwa izicwayiso leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuhambelana logatsha lwezempila kahle labanye ongqongqoshe. Sithanda ukubonga bonke aba esisebenzelana labo ngobekezelo lwenu, ikakhulu ngoba lumbukiso awenziwanga nyakenye. Amaqembu ethu akhangele ukulibona kulumbukiso e-ZITF ngenyanga kaNtulikazi, hlalani liphephile.
Lowo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo we-board yeZimbabwe International Trade Fair. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance thi uhlelo lwayo olusakazwa ku-National FM Radio olokufundisa abantwana ngomkhuhlane we-COVID-19 luqhubeka kuhle. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSen Sibanda uthi baxhasana logatsha lukahulumende olwezemfundo, ababalisi kanye labodokotela ukuqhuba lolu hlelo.
Thina kathesi uhlelo besilwenza sixhasane leMinistry of Education, siyenza ama-programs kuradio ayiwo axwayisa abantwana besikolo ukuthi bengazinanzelela njani ngalesi sikhathi se-COVID. Njalo kwesibili siwenza la uthwana ngama psychosocial support ancedisa ukuthi bekwanise ukumelana lokudidana kwezingqondo ngenxa yomkhuhlane we COVID-19 besiwafaka ku National FM radio njalo siwenza labo dokotela labempila kahle njalo amane azayenzwa lama teachers avela khethwa yi Ministry of Education ukuthi akhangele lolu hlelo ikanti njalo besikhangelela ukuthi thina uhulumende ngohlelo lwakhe lwe vaccination ukuthi engxenye amanye ama teachers angathola njalo asezikolo ngoba sokusobala ukuthi basengozini labo labantwana njalo basengozini ikanti njalo besikhangelela ukuthi ngabe nxa izikolo zivuliwe kuyadingakala ukuthi uhulumende asize izikolo ngama maski abasize ngezindlela zokuzivikela kulo mkhuhlane.
Lilokhu liphathisa yini kuma quarantine centers njalo okuningi osokufuneka kathesi kuyini?
Kathesi ama quarantine center amaningi abengasagcini bantu. Abantu abaningi bebedlula bejengisa ama certificates zabo eze COVID-19 ukuthi umuntu lo kafumanwa ngokuthi ulawo lomkhuhlane kube bengasagcini bantu. Kodwa into esasiyenzile ukuthi ama quarantine center amaningi sasibanike izinto ezingabathatha isikhathi eside zingapheli. Lapha ngikhuluma ngama sanitizer, abanye sabanika imbheda, abanye sabanika imatras njalo kwezinye indawo, kwezinye izibhedlela sasibalungisele amasola i-energy esola amanzi abantu abagulayo kwenza ukuthi abuye through isola kumbe singathi ukukhanyisa amalayithi kube le sola. So kulezinto eziningi esabathiyela zona ezingabasiza loba kathesi nxa kungabuya abanye abantu. Kodwa besithe kibo nxa kungaba lesidingo njalo bengakwanisa ukuthi bebuye kithi sibone ukuthi singenza njani. Isidingo esesikhona kathesi esikhulu ukukhuthaza abantu ukuthi beyethatha le injection. Njalo siyananzelela ukuthi inkokheli zelizwe njengomongameli nxa ethatha leyo injection kuyakhuthaza abantu kakhulu. So labafundisa abantu ama-bishops ayathatha kuyakhuthaza abantu. Ngingasiphumeli ngobuningi bethu siyeyithatha leyo injection.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo ugatshalwe zempila kahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,045 njalo selabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1,556. Inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 319,732. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 behlaselwe leli gcikwane izolo kuphela kwabhubha oyedwa. Owesifazana ophuma eZimbabwe owayengabonakali eRamotswana kwele Botswana utholakale esephukile amathambo engalweni ngemva kokuwela emgodini wahlala khona okwamalanga alichumi lanye njalo udinga imali efika inkulungwane ezingamachumi amabili zamaphula 2000 phula ukuthi elatshwe. Unkosazana Patience Sibonisiwe Moyo uthi waphambuka endleleni ephindela ekhaya ivela emsebenzini wawela egodini elitshonayo okwe 12 meters mhla ka 9 kuyona le inyanga waze wahlengwa mhla ka 20. Uthi umgodi lo waba yisambuzi sakhe kukanti wawuvele umanzi okwabangela ukuthi engalali kuhle futhi kwakulenyoka eyayike iphume emlindini lanxa yayingamlumi. Waze wahlengwa ngemva kokuba owesifazana oyinyanga efike kuleli godi evela khezisa abantu egangeni.
Walimala unyawo lesandla laselihlweni kodwa ilihlo okwamanje hayi selivulekile selibona. Unyawo yilolu saselenxeba endilokhu engisaya ekliniki ukuyabhanditshwa. So isandla siphukile kabili sifuna i-operation, isandla siyafutha kakhulu.
Batheni odokotela njalo kuyini okudingakalayo?
Odokotela sihambile ngayenza ama-x-ray. Ngemva kwama x-ray ke basebengithumela ke esibhedlela esikhulu babe besithi bafuna 20,000 pula njalo le operation ayenzelwa esibhedlela still bangingaze ngithole leyo mali bazongisa ku private.
Okwakathesi sikhuluma nje kungabe sokuloncedo olutholileyo kumbe abantu abathembisayo ukuthi bengakuphathisa.
Uncedo kalukabe khona solutholakele. Silokhe siposta kumagrupu ahlukeneyo. So abantu njengokuthi isikhathi abanye ngabathi kabakatholi imali bazophosela ezincane nge-month end. So nxa sesikhangela njalo ukuthi leyo 20,000 nxa kuyukuthi operation yenzelwa ku-private, amabeds kusiyahlifika isikhathi ozosihlala kusenziwa i-operation iyabe ingaseyiyo 20,000 pula, iyabe siyimalini ngokudlula lakho.
Ubusebenza yini ukuthi sokukumisile umsebenzi?
Mina angila muntu onginakakelayo, bengisebenzela ngisebenzela abantwana, abantwana bakuseZimbabwe. So ngapha bengisebenza ukugada ingane. So sokuyikuphela komsebenzi ngoba manje bengigada ingane ene-1 year. Ukuthi ngibe ngisakhona ukuphakamisa ingane akula way forward okwamanje, kusho ukuthi sokuyiku ukuma khona lapho until ngize ngithole usizo kumbe bese ngibona ukuthi ngiqalelela ngaphi ngempilo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Umuntu engacina ukukhuluma laye ngumna wami emfonele eseGoli sithi kade uzwakala usemgwaqweni uya ngathi, ngathi hayi ngiya endlini mana sizokhuluma ngingafika kuphi endlini. So ngabe ngifaka ifoni esikhwameni. From there ukuthi ngaphambo kanjani ku-gravel road ngisiyawela egodini, angikwazi ngathi ngiphaphama ngisegodini kwakungabopasteni ebusuku. Igodi leli lalitshona almost 12 meters. Ngahlala from mhlaka-9 April kwaze kwakuthi mhlaka-20 April.
Lowo ngunkosazana Patience Sibonisiwe Moyo sixoxelaye eseBotswana. Uthi abadinga ukumsiza bengamtshayela ucingo kunombolo ezithi 267-74-648-283 kwele Botswana. Inombolo njalo ngu-plus 267-74-648-283 kwele Botswana. Thiyani indlebe kulona lolu uhlelo lapho esizakuzwa ukuthi waphila njani kulomgodi engela manzi lokudla kuhlandla lwethu oluzalandela kwesiphathelanela besifazana. Kwesiphathelanelo kwenzakala eMelika, iziphathamandla zeMelika zithi uMongameli Joe Biden uzananza ukuthi ukubulawa lokuxotshwa kweziphepheli ezivela kwele Armenia ngele Turkey kuminyaka elikhulu edluleyo kwakungumbhoqazwe. Kule mifanekiso ngalesi sikhathi ebonisa abantwana bebhakitshwe ezikepeni eTurkey lezinye iziphepheli zihamba emigwaqweni ngomnyaka ka-1915-1916. Abazali endaweni ezijiyeneyo zezansi eMandebeleni sebeveze ukukhathazeka ngekusasa yabantwababo ngoba ababalisi bengafundisi ezikolo bekhonona ngeholo eliphansi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali likhala ngokuthi sesiside isikhathi abantu ababo bengafundi kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kanye lokungafundisi kwababalisi bekhonona ngeholo labo eliphansi. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNdebe uthi ukuphumelela kwabantu ababo kwezemfundo kuza kuba nzima nxa isimo esikolo singaqhubeka sinje.
Ngabuya emsebenzini kwababalisi ludaba oselulesikhathi eside lusenzakala. Konke lokhu kuya-affecta imfundo yabantwabethu, kwenza ukuthi bapase kube nzima. Kanti siyakhangela futhi ukuthi kulo mkhuhlane lo we-COVID-19 behamba amanye amalanga ulangabe ngahambi. So kuhlanganela lokuthi ababalisi labo abasafundisi ngendlela efaneleyo ukupasa kwabantwana sekusiba nzima.
Uthi njalo kungumlando kwahulumende ukuthi anakekele ababalisi ukuze babe ledlabuzane lokufundisa. Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFilabusi uthi akulo okwenzakalayo ezikolo zakogodlwayo.
Isikole seduzane lapho seNgwangu oChazi Primary Secondary uFilabusi High akula kufunda okwenzakalayo, bakithi ikusasa labantwana bethu lisengcupheni ngendlela emangalisayo. Into esidanisayo kakhulu umhulumeni. Uhulumeni uba uyehlule ukuthi abe lesivumelwano sicacayo labaqhatshi abaqhatshwa bakhe amatisha. Kanti okwehlula ukuthi uhulumeni alungise isikhalo samatisha sokuthi bathole imali engabenza bakwanisa ukuphila kuyini.
Ukansila kaward 20 eMkhalipi eGwanda South, uMnumzana Joram Ndlovu, uthi akwenzakali lutho ezikolo.
Abantwana mabebuya ekhaya bayakhuluma ukuthi kona hayi asifundi, abanye lesikolo abafiki. So asikwazi lathi ukuthi abantwana bethu bahambe ezikolo ukuthi bayodingani, asisakwazi. So lezi mali ukuthi kuyabhadalwa ama-school fees, abantu bayabhadala kodwa abantwana kabafundi.
Usenjalo umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezemfundo uMnumzana Edgar Moyo uthi izikolo kazisoze zavalwa lanxa kulokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo.
Some people have argued to say no schools must close. Schools, if we follow that narrative.
Abanye ngabathi kumele izikolo zivalwe. Lokhu kungadala ukuthi zivalwe kokuphela. Kumele sithathe amanyathelo okuqondisa lapho okwanakele khona.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqela iSacred Heart esigodini Lembaugh ePlumtree batholakale belegcwane le-coronavirus kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7. Ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Jabulani Hadebe, isakhamuzi senkayi. Sixoxa ke ngodaba lwemali ephiwa izigaba okuthiwa yayiphiwe inkayi kodwa yagcina isibiselwa kuhulumende ngoba ingasetshenziswanga. Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kungani izakhamizi zingahambisi phambili lolu daba ukuthi imali ize itholakale njalo isetshenziswa.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye-devolution. Uzathola ukuthi ngesikhathi kusenziwa i-constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i-devolution kayibe khona, yaba khona ku-constitution but ayisazange ya-implementwa after ama-elections ka-2013. But after u-2018 kule mizamo yoku-implementa i-devolution yikho ama-council authorities anikezwa imali under uhlelo lwama devolution funds olokuncedisa ama districts ngama districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho, yikho ngama ward ngama ward babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye ama ward uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, kwenye i ward bafuna ukuthi i secondary school ikhatshana kakhulu, kwenye i ward bafuna labo ukuthi babe leyabo i secondary school. Then bese kusithi kwamanye ama ward balama damu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo asikopwe kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama councillors ayiwo akhona lawo awezana uPF. Instead of ukuthi babe bexoxa ngento ze development sikhangela nje i district yonke eNkayi, bona babe busy becha ama slogan bekhuluma nje i politics ezingela msebenzi kuma council chambers.
Nxalina njengezakhamizwe likhuluma ngodaba lona lolu kumbe njengebandla le MDC Alliance kuthiwani nxa likhuluma labo abamele basebenzise imali yonale?
Iproblem ekhona ngiyokuthi laba abayibo okumele ukuthi bamele intando kaZulu aba councillors laba abakhona bezana uPF kabalaleli. Nxa ukhuluma lawo uyabongajiyana ngalo muntu okhuluma lesiduli ngenxa yokuthi bona bale problem yena le yokuthi bayakwazi ukuthi abantu abaningi abenkayi abakholelwa embusweni wezana uPF. So kade sisebe senza ngabomo, sokuyindlela yabo yokukhawulisa abantu ngokungalaleli lokho okufiswa ngabantu. Uzathola ukuthi kulezikolo eziningi ezilophahla olwathathwa ngumoya. Sikhuluma ngezikolo osomakantana, sikhulume ngabodukha mzondo, sikhulume ngabomazwi mabili. Lezinye nje izikolo eziningi khona phana enkaya okade kumele ukuthi ngabe ziyathola ukuncedakala ngemali zama-devolution funds yena lawo. But ngenxa yokuthi ama-councillors lawo ayezana uPF afuna ukutshengisa abantu ukuthi bona yibo abazibambile abaqondileyo njalo yibo futhi ontando kayiphikiswa sebesenza ngabomo ukungalaleli izakhamizi ngenxa yokuhlalela umsebenzi ngama-councillors lawo awezanu-PF kathesi imali size yabuyela futhi kuhulumende ingazange incedise abantu benkaya.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi bona abantu uZulu uyayizwisisa yini indaba yenaleyo yokuthi kule mali ye-devolution emele isetshenziswe ezigabeni?
Izakhamizi zahlala phansi ngamawadi ngamawadi athiyeneyo bebonisana ngama-problems abalawo ngezigaba ngezigaba. Kwezinye izigaba wawuthola ukuthi bakhala ngokuthi idamu labo seladabuka sokufunakala ukuthi lilungiswe lokusigubhwa. Then kwamanye amawadi wawuthola ukuthi izakhamizi zifuna ukuba leklinika za-aplaya ekhansilini zanikezwa indawo yokuthi kube leklinikhi. Basebezama ukuhlala phansi bekhangela ukuthi kungafunakala imali engakanani. Babuyela ekhansilini behambisa kungama-proposal yokuthi nxa ikhansili ingathola imali ibancedise. Kwezinye indawo babekhala ngama-preschool ukuthi i-preschool lapho okufunda khona abantwana abancane kakhulu bahamba ama-kilometers angafika 7 kilometers umntwana omncane esiya e-preschool. So bona basekufaka khona lokho ukuthi nxa i-council ingabancedisa bayakhelwa ama-preschool. So ngezigaba ngezigaba ngamawadi achiyeneyo izakhamizi zahambisa ama-proposal e-councilini ukwenzela ukuthi nxa uhulumende engabanikeza imali through uhlelo lolo esilubiza ngokuthi yi-devolution bancediseke ngamawadi ngamawadi achiyeneyo. Manje i-problem esikhona ukuthi ama-councillors lawo akhethwayo awezanu-PF abakwazi umsebenzi abakwazi lokuthi khona ngale nxa behlezi kuma-council chambers kumele bebe besenzani. Babe busy nje bechaya ama-slogan bexoxa le-politics ezingela msebenzi.
Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo lilalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane labesifazana namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Patience Siboniswe Moyo owawela ebhodini wephuka ingalo njalo odinga imali efika ku-20,000 pula ukuthi elatshweni. Ngambe wayesenzani kuleli godi okwamalanga alitshumi lanye?
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibekwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni nganginayo ifoni yayile 67% ngazama ukuthi ngizame imizamo ngafica ukuthi ifoni network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngitype ama-message ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu onganisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani ngiscreame ma ivoice kutho ukuthi uphumela ngaphandle kwehlula.
Kwakule ndawo enganani egodini lapho wawusenelisa ukuthi uhlale unabe?
Ngabe yayikwana kuphela ukuthi nginabe indawo yakhona kodwa umgodi wawumanzi kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabe isimanzi ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama ngangichamela khona lapho ke kwakuyi-toilet kuyiphokoni kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi kodwa ipower ngangingaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left ngagcina-ke yonke into phelelwa nje.
Sona isandla salimala njani? Wawa ngaso yini?
Ye kukhanya ngawa ngaso ngoba siphukile amathambo ahlukene.
Manje amalanga wonke lawa lichumi kuyini wawukwenza? Wawucabangani lapho emgodini? Wawusenzani ilanga liphuma lize liyetshona? Wawulala yini ebusuku?
Akula kulala engangikwenza ngoba kwakungalalekile. Inhliziyo yami yayisenza kokutshaya engani ngumuntu ophela umoya. akukwakungalaleki ngenxa yokuthi nje uNkulunkulu ubuthongo uyavudala emuntwini kasoza kuncitshe i-2 seconds zokuphumuza ingqondo. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize mbuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela zwiye eyi-brown.
Ayizange ikulimaze?
Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana, ngayibona ibuyele emlindini, ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ingijeke kuphela ibuyele emlindini ingijeke. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Ukulamba lokoma-ke?
Hayi, ukulamba lokoma ngalamba ngaze ngagcina ngingasayizwa indlala, ngagcina nje ngizihlalela nje.
Ngelanga uze uphume kwahamba njani?
Ngelanga ngize ngiphume emgodini kwase kudinga abantu ababesizwile ukuthi hayi kulo muntu olokhe engabonakali, ngoba abafowethu bezisobo babegcwele indawo yonke belokhe bengidinga. So aba kulo umama oyinyanga olitswana owavuka esithi uyahlamba abantu egangeni. Umama lwana ke wayelabafana bangu-8 labanye umama bangu-4. Uthi wezwa inhliziyo yakhe imtshela ukuthi laye kakangene kusetshini yona leyo. So uthi inhliziyo yakhe yayilokhu yalela elokhu ebatshela ukuthi hhayi asisetsheni sisiyale sisiyale. So mina ngasengisizwa ukuthi ungani kulabantu abakhulumayo ngaphandle komgodi. Ikho lapho engazama ukuthi ngi-raise ilizwi lami ukuthi ngincedanini bani. So ngezwa-ke omunye ubhuti sesithi hhayi xankwano nhlakwano kunali muntu. So mna yikho ukugijima kwabo bonke besiza khona lapho. Bagijima-ke badinga-ke idramu lezi ezeplastiki ezi-blue lezi ezifilwa amanzi bayisika phakathi ukuthi bazame ukungikhipha, but bonke abantu babesala ukungena phakathi komgodi besethi umgodi lowo bangangena basoze benelise ukuphuma kuwo. Kwaze kwagcina kuvolontiya umfana oyi-1 nguye wangena phakathi wayemukela-ke idramu wamphakamisa wamfaka phakathi kwedramu. Uthe idramu isikuhapho we yabe nqamuka futhi. So umfana lwana wazama ukubhalansisa ukuthi ngingayitshayeka futhi ematsheni. Yabayikhipha futhi idramu liyana bayibophela katsha. Wamfaka futhi umfana lwana phakathi. Bancedisana-ke ababephandle ukuthi bangikhiphe, yikho ukuthi ngize ngiphume phakathi kwegodi. Amandla ngangingaselawo, ngangiqhuqha kuphela. Into engakwanisa ukuyicela ngamanzi okunatha, banikeza amanzi nganatha ngaqeda. From there bandingela-ke imota yokuthi ngihle ngigijinyiselwe-ke esibhedlela.
Manje wena-ke ukholo lwakho usegodini lapho kuyini wawukwenza? Wawukhuleka, wawuthethela, kumbe wawuhlabela, kumbe wawuzihlalela nje uthule?
Kwesinye isikhathi ngangihlabela, kwesinye isikhathi ngikhuleke, kwesinye isikhathi ngikhale kuphela. Ngicabanga ukuthi shwa ngize ngibe lelo mnyama ongaka ukuwela egodini ukufa yebo kukhona, but ngize ngiyefela egodini kuyabe kutheni phakathi womhlaba ongaka ongaka. Ngangikhala sebele ngisithi ngingacabanga abantu abami, ngicabanga ukuthi nxa kuyukuthi sebezwile ukuthi kangibonakali ningi, but ngibuye ngithi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu wakoDaniyeli laboShadrach laboMeshaki laboAbednego, ngicela ukuthi uzibonakalise amandla akho. Nxa kuyukuthi kukhona ongilethele khona kuleli godi, ngicela ukuthi ubonakale, kodwa ngicela useve umphefumulo wami ngingafeli kuleli godi. Umthandazo wami kuphele ngangiwenzayo ukulukhala kuphela. Ukuthi ukulala sibile lamanje kusuku ngisaba lokujumeka ukuthi engxenye ngiyacabanga ukuthi engxenye i-counseling yiyo engangisiza ukuthi le into idlule yimi, ngoba angiboni ukuthi izodlula lona.
Lo unkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owawela egodini wephuka ingalo njalo odinga uncedo lwemali efika ku-20,000 phula ukuthi elatshwe. Ingxoxo ngokugcweleyo ngalolu daba itholakala kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.